siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngezikele ezilesi ukhangele indaba kaLuka chapter 8 verse 23 to 24. Yakhuluma abafundi behamba loJesu besesikepeni elwandle, kwavuka isikepho uJesu kuthiwa wayelele mhlawumbe wayekhathele njengoba naye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi. Into-ke kuthiwa abafundi-ke bathi uverse 24, Nkosi, Nkosi, safa. Ilizwe nelizwe lingafananiswa lomkhumbi oselwandle. Abahlala kulelo lizwe bahlangana lobunzima obuningi ngezikhathi ezijiyeneyo. Bahlangana labo ubunzima lobo umuntu ngamunye ngamunye. Abanye-ke bahlangana labo ubunzima lobo njengelizwe. Nxa sibheka-ke sikhangele ilizwe lakithi eleZimbabwe, mhlawumbe lamanye amazwe, kodwa ngikhuluma ngaleli engihlala kulo, izivunguvungu ziningi kakhulu. Akula msebenzi, akula mali, amanzi ahluke emadolobheni lasemakhaya, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo, mhlawumbe lamanzi. Kunjalo nje lazo zifuyo lezo zingonelanga muntu ini, zithi ukuswela amanzi lamadlelo, amasela abuye abhahe lawo. Asithathe lokhono kokuncane, imisebenzi iyavalwa ngobana izinto azimanga kuhle kuleli lizwe. Ukusela, ukugqekezwa kwezindawo, ukubulawa kwabantu yikho okuyiziphepho zakuleli lizwe. Abantwana imfundo iyala ngokubana akulazimali zokubabhadalela indleko zesikolo, kuthi labo ababhadalelweyo labo baqeqesha baqeda imisebenzi ayibonakali. Kuthi-ke intsha-ke sengitsho labadala abanye ibisidanela entweni mhlawumbe izidakamizwa ezenza abacabanga ukubana kuyakwenza ukubana izivunguvungu lezi zibe ngcono. Ilizwe libhekane lobunzima. Ungathi nxa ukhangela uhlolisisa ucabanga ukuthi mhlawumbe akula ngitsho labakhokheli kumbe abaphathi, ngoba nanti ilizwe liphakathi kwesiphepho esimangalisa lalabo esikhangelele ukubana benyule abantu bakankulunkulu ebunzimeni. Ungathi vele kabakho abantu babe sebengena phakathi kwezivunguvungu bazunguzwe ngumoya, abanye ubalahlele kude, abanye bephuke ngisho lasemoyeni. Imindeni, imizi, izigodi, umphakathi udinge uswele ukubana uzabamba kukuphi na. Abantu bacina bengathembani, abantu becina besiba lokunyamazana thize ngenxa yokuthi ilizwe liphakathi kwemimoya eminingi njengomkhumbi oselwandle ovunguzwa yisiphepho. Abantu basuke bagijime baye mhlawumbe kwezinye indawo kumbe kwabanye abantu besithi bayadinga usizo lokubana impilo zabo zibe ngcono. Yebo, ungahamba uyebona ingabo ngubani nalowo ongumphathi, kodwa nxa lowo mphathi evele engamazi uNkulunkulu lizacwila lonke. Ungakhangela ingabe ngubani ngusobhuku, ngumlisa, ngukhansila, ngubani ophetheyo empilweni zabantu, ufolomane, usupervisor, umnikazi webhizinisi. Lizacwila lonke nxa lingakhalanga kuNkulunkulu, ngoba ukhala emntwini wenyama kwesinye isikhathi lawusizi. Ake ume lawe ilizwe, isizwe ke sime sikhangele ukubana konakala ngathi ubani ongasiza lesi sizwe eziphepheni emoyeni le ekhona. Abafundi bakaJesu bahlakanipha baya kuJesu bathi, Nkosi, Nkosi, safa. Sifiso sami ukubana sonke sikhale kuNkulunkulu ngeziphepho lezi esihlangana lazo ukuze asisize, asikhulekele. Nkulunkulu ungavumi ubana ekufeni kwalesi sizwe kuze kufe labantu bakho, thulisa iziphepho zakuleli lizwe. NguJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.